Ngiyavumelana nohlelo lolokukhulawundi ngoba sinyakhanyela thina sizalwa sisiye esikolo sathola nolotshwe emabhukwini kukhulunywa ngakho. So kuqakathekile uhulumende okhona namhlanje obababa edini nankagoti indaba le ibe ikhulunywe ngakusenza abantu beqhumisana imilota abantu baxolelane siye phambili sakhile izwe lethu ngoba izilonda zingakele ukubhoboka ukuthi zibhodle izilonda kuzake maze abazukulu izizukulwane zethu siyakwazi ukuthi ngakonakala izindula njengoba yi-zexport uhlelo lwakukona sire-department ye-reconciliation siloko siniyavumelana lako.
Mnumzana Ndlovu uyavumelana yini lo mnumzana Mkombo?
Bekumele kwenziwe lokho, siyavuma, siyabonga ukuthi sokwenziwa. Kodwa iphutha elikhona ngelokuthi siyazi sonke ukuthi iminyane ayelaphi imalaria. Siyakwazi sonke ukuthi umthakathi akayelaphi, akusiyo nyanga. Kulethi hamba kweripoti eyaluyenzayo lolu hlelo, uhulumende lo akafuni la, uthi vele siyazi yantshontshwa. Thina abezaphu abayibo ababehloswe ukubhuqwa, sithi uhlelo lolu aluqutshelwa ukuthi luvale izilonda ezikhulunywa ngubaba uMkombwe. Uhlelo lolu lwenzelwa nje ukuthi bacithe ubufakazi bonke obukhona ukwenzela ukuthi bazigezise bona laba ababulala abantu.
Nanso-ke indaba mnumzana Mkombo,
ngesintu sethu singabantu abansundu, yazi ukuthi umuntu angakunyathela athi sorry, umoya wakho uba ngcono, kodwa isilonda sakho uyakuphuma igazi. Uhulumende okhona kumele akuphathe kube njalo, then amachurchi, izinduna kumele zingase kuthiwa kumele kusikambe kumagadari ngoba kumele kukhulunywe indaba lezi, kumele zihambe siyofaka lapho esibona ukuthi sibona ukuthi kuhambe njalo uhlelo lolo. Siyakwazi ukuthi ukuvuma komuntu omdala akula muntu omdala othi iyavuma emengeze so. Ubaba uNdlovu uyakukhuluma njengobaba olobuhlungu njengami njengomuntu osuke umhlungu lemathekeleleni. But okusalayo kumele sibone ukuthi into le iyakhulunywa ngoba indaba ye-ground asike sithi ingakhulunywa 2 months, 2 weeks, it's a process.
Mnumzana Ndlovu, kahle kahle kuyini elikusolayo?
Okwakuqala ubaba uMkombwe lapha uyaveza ukuthi umuntu ngakukhuba kumele athi sorry. Laba abakhuba emathebeleleni, laba abalegazi elithonta izandla zabo, akula lo yedwa oseke waxolisa, abafuni ukuxolisa. Okwesibili, uChief Jarumbira onguye okhokhelele izinduna lezi eziphethe lolu hlelo uphume lapha ensukwini ezidlulileyo esithi ugugrawund le akusiyo genocide, akusombhuqazwe, uthi yena yayiyi-conflict. Bayavula bona amanxeba into efana lombhuqazwe i-genocide. Kule ndlela ama-template amaningi e-South Africa bayenze ethiwa yi-Truth and Reconciliation Commission kwavala amanxeba amaningi ngoba abantu babuya bale ethiwa ngesilungu sincerity. Khathesi Rwanda sekumzekeliso omkhulu e-Africa ngoba abantu bathatha indlela amanyathelo aqondileyo engasiwo akhokhelwa ngabantu ababa bayenza amacala. Awusoze ukuthi umuntu onguye obephethe imikhonto egwaza uyihlo lonyoko kusasa abuye yena athi hayi asikhulumisane, abuye athathe le situlo esemzini wakho lapho agwazela khona uyihlo, ahlale phezu kwesitulo nihlale phansi. Akula nto enjalo, uzatshiya lesi silonda sikhona and uzasenza sibe wes kube lama terms of reference lokuthi i-end product izaba yinto enjani. Khathesi akula muntu kuthiwa sambeni emaphandleni siyekhulumisana nje and abantu as I speak bayesaba ukuphuma egcekeni bakhulume okuliqiniso ngoba ihlelo lolu luphethwe nguye uhulumende onguye olecala.
Mnumzana Mkombo,
uhulumende uyatshengisela ukuthi usevumile. Ungabona cela izinduna abagcibela amasiko ukuthi mina ngiyalala lo mfazi womuntu, at least umnikazi womfazi akakwanisa ukuthi athi ihloka kodwa kungaya phansi kwemduna, phansi kwamlisa, phansi kwasagugu kuba ngcono kungakafika ipolisi.
Ye, khonapho njalo abanye njalo bathi izinduna lezi zisekela uhulumende.
Ngingaqalela nje ngesikhathi kaSmith, induna kayibatshoyisi kumele isekele uhulumende okhona, kodwa okusalayo asibanike umlando wabo sibone ukuthi ngakusehlula kwehlule kuqalisile, ngakuukuthi kuyasehluleke ababuya bazakuqalisela lapho esishiye khona abanye.
Mnumzana Ndlovu, ungasigqibela lingxoxo.
Izinduna lezi siyazicela thina ngabezalalela kulelo hlelo ukuthi nxa kuzaqhubeka uhlelo lolu bengathengisi abantu babo, abantu abacithekela ligazi, abantu abaleleyo ngabalalanga bakhangele. Induna ezizaqhubeka ngohlelo lolu zenze uhlelo ukuthi ugqitshelwe ubufakazi okokubulala abantu. ulwazi ama generation izizukulwane ezilandelayo sizozifaka amacala okusebenza lababulali